So we see card descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 15 Zibandlela 2018 ngoChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kanga kuningi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 02 kuganga. Yikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i-High Court lapha izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
I-Commission yabona ngezemthetho e-Judicial Services Commission ithi sisungule imthethandaba ezakhangela amacala enkohlakalo.
Awuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akusadala.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe angomakhelwane.
Ozulu weMelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa owayelwela amalungelo abansundu kuleli lizwe umuyi umfundisi Martin Luther King Jr.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
I-Commission ebona ngezemthetho e-Judicial Services Commission ithi isisungule imthethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo ezabelweni zonke zelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe Supreme Court uJudge Elizabeth Gwawunza ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba owe High Court namhla ekuseni. Umkhosi wokwenza lokhu obugoqela omantshi amagqwetha amalunga edale lePhalamende, umeya wakoBulawayo kanye labanye abantu abavele endaweni ezehlukeleyo wenzelwe enkantolo ye High Court koBulawayo. Unkosikazi Gwawunza uthe kuzavulwa inkantolo yokukhangela amacala enkohlakalo, njalo lokhu bakwenza le-commission ekhangele lokhu eZimbabwe Anti-Corruption Commission leZimbabwe Republic Police. Uthe bakhangelele ukuthi inkantolo ezimbili zisebenze eBulawayo leHarare ekuqaleni komnyaka.
Establishment of Anti-Corruption Specialized Courts.
Njengoba umongameli welizwe wayesechilo ukuthi i-corruption kumele iqedwe elizweni, ngokunjalo i-Judicial Services Commission isiqale inkantolo ezikhangele amacala e-corruption. Uhlelo lokuqala inkantolo lezi silwenza le-National Prosecuting Authority, le-Zimbabwe Republic Police kanye le-Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Olilunga ledale lePhalamende ekhangele isabelo sakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthe inkantolo lezi zizaqeda ukuganga okuningi, njalo lokhu kusekelana lezifiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa.
Uganga okuningi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 02 kuganga. Yikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i-High Court lapha omkhulu wezomthetho izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
Umsekeli we-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandaza Masiye Moyo uthe ukumiswa kwenkantolo ezizakhangela ukuthonisiswa kwamacala enkohlakalo kuzasiza nxa inkantolo lezi zizavunyelwa ukusebenza zingangenelwa ngezombusazwe njalo zinikezwe imali eyeneleyo. Uncomele linyathelo ethi lamukelekile kakhulu.
Miswa kumbe ukuthi kube khona ama-court athize akhangelene ikakhulu lokuthiwa i-corruption ukuthi kuzaguqula yini kumbe akusoze kuguqule yini indlela i-corruption ebikhona ngayo. Ngibona ngani okuqakathekileyo kumele sikunanzelele ukuthi kumele aphiwe amandla lawa ama-court, amandla okuthi khona anelise ukuthi sithi abe independent ngokokuqala. Okwesibili, kuyabe kumele ukuthi sinanzelele ukuthi abe ngama-court lawana okuthiwa they are well funded. Why well funded? As I went Elisa, Pela Utin, I want to be Sunday, the city of Notum Clamber, by compromise. We're Utin about Annelisu, Mr. Leo, a compromise. AIV, later on. Having said that, when I'm running, Ma would see fees all of us, Miss Fela, Okulmendes, Miss Fela, when I speak with Conagona, still a Fagela in the dress. Why is Miss Fela, Okulmend, who's a wins with Conagona, Lama Cosa Sevens, and I believe Gunapumele.
Uhulumende weZimbabwe uzaqala njalo ukuqhelisa enkantolo yeHigh Court ukuze kube lendawo enkulu yokusebenzela. Amacala enkohlakalo eZimbabwe afika emaningi kakhulu njalo avame ukungathoniswa kumbe ukuphelela emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe angomakhelwane eqinisa ubudlelwano. Ngeviki edluleyo ubeseAngola. ENamibia ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ilizwe leZimbabwe alijahanga ukungena kumanyano wamazwe asebenzisa imali yohlobo lwamaRand. Lolu ludaba abikwa abelulandile kwele South Africa ngeviki edluleyo lanxa uhulumende elandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena saqala ngokumbuza ukuthi udaba lweRand lolu lungaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni na.
Kumele ukuqala siqoqe lokho esingathi ngolwasemzini production ngoba i-currency kumbe imali ihambisana lokuthi ilizwe lona lanelisa ukuthi livune okunganani okungayenza ukuthi imali yethu sibe layo. Sina-ke njengamakomani sesikutshoye ukuthi okwesikhatshana kuyakuqakathekile ukuthi singene kuRand Union kumbe okwe-5 years sisazama ukuthi sakhe umnotho welizwe lakithi eZimbabwe ngemva kweminyaka engu-5 years. Yikho lapho esesingahlolisisa khona ukuthi kambe sesifikile yini isikhathi sokuthi sizimele sodwa sibe le currency yethu. Siyananzelela amazwe anjengeBotswana, amazwe anjengeSwaziland, amazwe anjengeNamibia noma bengasebenzi iRandi as official currency kodwa baphakathi kweRand Union basebenzisana leSouth Africa, njalo kuyacaca ukuthi umnotho weBotswana lomnotho weNamibia uphezulu okwenza umnotho weSwaziland leSotho ube phansi. SweSwaziland ukuthi kakulankululeko yezombangazwe, kanti ke futhi leSotho kuhlalwa kujaywe amakhulu ilizwe leliyana kalikho stable, kodwa ngalawo mazwe astable inotho yabo ibizathi ithuthuke.
Siyabona ukubana umongameli Mnangagwa usebhodabhode ngamazwe abalisa oNamibia, oAngola lamanye anjalo engakayi kwamazwe aphetheya ayiwo akhanya engaphathisa eleZimbabwe ngoba ele mali ele notho ethe xaxa. Manje ihambo zakhe zoneza kumazwe lawo ubona ziphathisa ngani?
Awukuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akuSADC. Njengoba siyakwazi ukuthi kwezohwebo i-trade si-trade kakhulu namazwe aweSADC ikakhulu eleSouth Africa, kanti futhi amazwe eSADC yikho lapho kugcwele khona izakhamuzi kumbe izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza khona.
Alo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 1380 15460 15580 laku-6080. linga kohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Njengenjayelo minyaka yonke uZulu weMelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kwayelwela amalungelo abansundu kuleli lizwe umnumzana umuyi umfundisi Martin Luther King Jr. njalo kule micimbicimbi etshiyeneyo emadolobheni eyokuhlonipha umuyi. Umfundisi Angiston Sibanda uthi izenzo zikamnumzana King zakhuthaza amazwe akuzwekazi le-Afrika ukuthi aqinise ukulwela uzibuse. Uthi umuyi wayelokuthula njalo engelabandlululo okungafundwa izizalwane zeZimbabwe.
Yena ke wayelwela okwembala, kodwa ke thina ke singafunda ukuthi singakhethani ngemhlobo ukuthi amuyathi mina ngilishona, mina ngilindebele, mina ngilikhalanga. Kodwa sazisane ngokuthi sonke singabantu esidalwe ngomfanekiso lomfanekiso kaNkulunkulu. Kungelani ukuthi wena ulombala onjani njalo ukhuluma ulimi olunjani.
Sengathi zona izenzo zikamuyi zaba lomthelela yini kwele Africa
kakhulu. Ungananzelela ngesikhathi ngama-60s kusenzakala imikhankaso wabantu abansundu eMelika ukhokhelwa nguye uDr. King. Kwaba isikhathi esaba khona kakhulu e-Africa ngapha kakhulu, amazwe amaningi aphatheka. Engibelieve ukuthi mina abantu basba inspired ukuthi benze umvukela abantu abantu bazithathele imibuso yabo. Lathi khonapho ngalesikhathi ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi amabandla ezombusazi uZaphu Zanu belwisa kakhulu, belwela ukuthi athi amazwe athole uzibuse nekukhululeka. So kwaba nomthelela kakhulu ekuthini kubonakalisa ukuthi umuntu onsundu laye ungumuntu, athole futhi inhlonipho. Kwasokuthi la mazwe lawa ayelokhu engakakhululeki, and amamazwe lawa asekhululekile lawa babona ukuthi kuyaqakatheka ukuthi basekele ukulwela kwenkululeko kwakusenziwa ngabantu abansundu. Kwaba-ke ne-impact enkulu kakhulu e-Afrika, kanti njalo kusasene-impact kakhulu ngoba kwasenza lathi sananzelela abantu abansundu ukuthi kasisizo zidalwe zithiwa thina singawathiwa ngama-second class citizens, lathi singabantu siyafanana.
Abafundisi bezinkonzo yibo yini abalokho bephambili ekuboneni ukuthi kulokuthula elizweni?
Kusasekhona ukukhethana ngemhlobo ukuthi uyathola ukuthi enkonzweni ethile abafundisi bakhona kumele babe ngabakhuluma ulimi oluthile, oluye ezindimi kaziphakanyiswa. Ma ukhuluma olunye ulimi uyakhangelelwa phansi, mveka uthuthukiswa. Okuyizinto okusamele sisebenze kakhulu ukulwisana nazo, sifunde ukuthi umuntu wonke udalwe ngomfanekiso lomfundiselo kaNkulunkulu. Kusasele lomsebenzi okumele siwenze kakhulu ukuraise sakuthina i-consciousness, ukuthi si-rise above i-politics. Ngoba i-politics le eZimbabwe kakhulu ubaba uMgabe uhlanele kakhulu inhlanyelo yenzondano nokuthethana ngemhlobo ebantwini kwaze kwangena lasemabandleni. Kusasekhona sibili umsebenzi omkhulu kakhulu omele wenziwe ngabafundisi ekulweleni nokukhokheleni inhlelo eziletha ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda sixoxelaye ekobulawayo.
Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa usuku lokunanza impilo kamuyi uDr. Martin Luther King Jr. wayelwela ilungelo labensundu eMelika.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silisinte ecingweni ilingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga e-Council ebona ngezomvikela emhlanganisweni yeomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Security Council ethekelele kwele Afghanistan ngenhloso yokuyazibonela ngawabo amehlo umumo selizweni lelo lapho ahlangane lohulumende womanyano walelo lizwe we-National Unity Government.
amabandla amakhulu kwele South Africa abalisayele African National Congress kanye le Democratic Alliance aseqalisile ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngokuthembisa ukulungisisa amaphutha akhona phakathi kwawo ikakhulu awenkohlakalo ku-ANC.
Uhulumende useqinise umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane kakhulu eyevele leyesibeletho lokwelatshwa kwayo ngokusungula asekwenze uhlelo lwenyanga ezedlula kancane ezintathu ezilandelayo lokuhlolwa lokwelatshwa kwabomama ezibhedlela zonke ezinkulu zelizwe. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ngothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital eselapha umkhuhlane wemvukuzane seluvuselele umsebenzi ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009. Lokhu sekulethe ukuphumuza izigulane ezedlula inkulungwane ebezisuka ezansi emandebeleni zisiya kwelatshwa eHarare kumbe emazweni angomakhelwane. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa ovule indawo ezimbili zokwelapha umkhuhlane wemvukuzane empilo Central Hospital ezivalisa iradiotherapy lenuclear medicines kusetshenziswa umtshina obizwa ukuthi yilinear accelerator ukutshisa imvukuzane esemzimbeni. Umqondisi weNational AIDS Council kobulawayo uNkosazana Senatra Nyathi ubike ukuba sebatholisa impilo Central Hospital umtshina wokuhlola imvukuzane yevele.
Kuthanda ukwazisa iBulawayo yonke ukuthi iNational AIDS Council yadonata umtshina okuthiwa yi-mammogram empilo. Umtshina lo uyahlola i-cancer yamabele kumama. So siyakhuthaza ukuthi omama abaningi bahambe bayahlolwa amabele abo ukuze bebonakale ukuthi bale cancer kumbe hayi. Lokhu senzela ukuthi bethole utreatment kumbe ukwelatshwa kungakabi lomonakalo omkhulu.
Ethi uhlupho olukhona kulezi insuku yikuthi umkhuhlane wemvukuzane usuhambisana lomkhuhlane wengculaza, ngakho ukhuthaza ukuthi bayehlolwa noma bengakaboni izitshengiselo.
Sinanzelela njenge-National AIDS Council ukuthi HIV layo sibangela umkhuhlane wevukuzane. So i-National AIDS Council iyaqhubeka phambili ifundisa abantu bonke ukuze sizivikele njalo siphangise kuyelatshwa umkhuhlane we-HIV kanye le-cancer ukuze kube ngcono kube kuwe lula komama. I-National AIDS Council ngo-2015 yadonata umtshina okuthiwa ngu-mammogram empilo. Umtshina lo uyasiza kakhulu omama kuze behlole imvukuzane yamabele. Siyananzelela ukuthi imvukuzane yamabele yiyo ikakhulu ehlasela omama. So siyakhuthaza omama ukuthi behlole kusasemasinya kuze umkhuhlane lo ungamemetheki emzimbeni, njalo odokotela banelise ukuyelapha umkhuhlane lo ungakabi mkhulu kakhulu. Siyakhuthaza omama, sitshelane, sihambeni impilo, sihlole, sisizakale, gcina izimuli zethu.
Umgcini sihlalo wempilo Central Hospital uNkosazana Sichelesile Moyo Ncube uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lowo ozancedisa omama ukuthi bathole usizo masinyane.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe i-cancer i-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama, ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening.
Zana Moyo ugcizelele ngokukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu bezokwelatshwa umkhuhlane ungakamemetheki umzimba wonke. Esethula indleko kahulumende yalonyaka i-budget, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthembise ukutholisa ezempilakahle imali yokwelapha imvukuzane. Okwamanje isibhedlela sempilo silabodokotela ababili abazi ukwelapha imihlobo yemvukuzane ehlukeneyo. Ngomnyaka uhulumende uthembise ukuba uzathumela umuntu oyedwa ukuyafundela ukwelapha imvukuzane, njalo baphakathi kokukhankasela ukuthi kube lomthetho ozabuthanisa imali elizweni owe levy yemvukuzane njengomkhuhlane wengculaza. uhulumende usethembisile njalo uhlelo lwakhe lwamalanga alikhulu ukuthi udaba lokwelatshwa kwemvukuzane lumqoka. Umsekeli kamongameli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ngomunye oseke wahlaselwa yimvukuzane yevele welatshwa. Okwamanje ngomunye wabakhankasela ukwelatshwa kungena nhlawulo kwemvukuzane kanye lokuthi kusungulwe i-cancer levy njenge-AIDS levy. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emitsha yemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilumkhuhlane ngomnyaka. Kulangcwethi eyodwa esuka e-International Atomic Energy Agency esiyiso esinanza limitshina esibhedlela sempilo. Kuthi uDokotela Thathenda Chingojo, umqondisi wohlangothi lo-radiotherapy, uthi sebenelise ukwelapha abantu abadlula amakhulu amabili bezithengela imithi ethi iningi aliyenelisi ukuzithengela ngoba isibhedlela asilamali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi abantwana besikolo beqala izifundo zabo zalonyaka, ogqugquzela ukuqakatheka kokubala ulimi lwesiNdebele lezamasiko, umnumzana Khulekani Ncube uthi useqoqe inqwaba yengwalo zesiNdebele phansi komkhankaso wakhe ohlose ukukhuthaza abadala labancane ukuthi bathande ukubala njalo bengalahlekelwa ngamasiko. UBenedict Mhlapho uxoxa lomnumzana Ncube eseJohannesburg.
Umnumzana Khulekani Ncube uzelwe eMatole ePlumtree, wasefunda khona wayagcina ngo-grade 7 eseswela imali yokuqhubekela phambili. Yena-ke uthi lokhu yikho kwamenza wakhula ele ntshukuntshu yokukhankasela ukuphiwa kwethuba lezemfundo, ikakhulu kulabo abantwana abaphuma emulini eswelayo. Uthi-ke ngemva kokubona ukuthi ziyanyamalala izingwalo zesiNdebele ikakhulu emazweni okugcwele khona izalwane zeZimbabwe, wakhanda icebo elizenza lezingwalo zitholakale kuzo zonke izalwane zeZimbabwe. Waqala-ke ukuziqoqa zonke zesiNdebele ahlangana lazo waze waba lenqwaba yazo. Ngemva kokukhulumisana labalobi bezingwalo kumbe amankampani aphiwe umsebenzi wokuzicindezela, umnumzana Ncube uthi usesungule umkhankaso wokuthi zifinyelele umuntu wonke osifunayo. Ukuthi zimbili inhloso ezihamba phambili emkhankasweni wakhe lo.
Kwakungihlupha kakhulu ukushabalala kwezingwalo zesiNdebele ngoba kwakusisho ukushabalala komlando wethu, ukushabalala kwembali yethu. Ukuze sazi lapho esiya khona kumele sazi lapho esisuka khona. Ukuwa komnotho kudala ukuthi ingwalo zingathengeki ngoba ziyabiza kakhulu. Ma usufika lapha usulinganisa amadola namarandi zingabe zisathengeka kahle kwabaningi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Ndlovu utshayela uncube izandla esithi umkhankaso wakhe lo awusizi kuphela kwezemfundo kodwa waga isizwe.
IsiNdebele ngisanda kakhulu sisivuselela isizwe sakithi sibe zazi ukuthi singabantu ababuya kuphi siyana. Ngibonga kakhulu ngokuthi asilethele zona endaweni yaseGoli ngoba thina abanye kuba nzima ukuthi masifika ngale ezweni lokuzalwa sizithole. Umntana nami ngifana ngizambekela zona ukuthi uma ekhula azifunde abekwazi ukuthi isizwe sakithi sibuya kuphi njalo siyaphi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Fibion Khoza uthi abazali yibo asebelo mlando omkhulu wokutholela abantu ababo ingwalo lezi ukuze mhla besuka emhlabeni bachiye kulomhlahlandlela ocacileyo ebantwaneni babo.
Ngiqale kudala ukufunda akunamuhla. Ngokusilela kwazo kodwa ngithe ngifika lapha eGoli ngahlangana lomathambo. Ngathola ukuthi umathambo uyazithengisa. Ingwalo zona ngizithandela-ke ukuvuselela ulimi lwakithi lwesiNdebele ngoba ungathi wakhangela kahle selutshabalele. Abaningi basalilandeli kakhulu ingwalo.
Umnumzana Ncube okwamanje ohlala eJohannesburg uthi sizwe isizwe ngamasiko aso, kanti kulezi nsuku indlela elula yokufundisa intsha ngala masiko yikuloba phansi ukuze bazibalele. Kodwa uthi esekusenzakala ukuthi selokhu kufika ama-television, oWhatsApp labo-Facebook, umkhuba wokubala ingwalo zesiNdebele ezifundisayo lokunotha ngamasiko uya ulokhu usehla. Kulumkhankaso uthi ufinyelela abadala labancane ukuze bathengele izingwalo baqale ukuzigqaja ngolimi lwabo. Uncube uthi lezi ngwalo zidingeka kakhulu emazweni afana le-South Africa, le-Botswana, le-UK lapho okuleningi lezalwane zeZimbabwe abadala labancane abangenelisiyo ukuzitholela lezi ngwalo. Melesulu 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn selibuyisele uJoy Antipas ukuthi azokuba umqeqeshi walo njalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UAntipas uthatha isikhundla besiphethwe nguRaman Gumbo, yena wathatha lesi sikhundla ngomnyaka 2016 ngemva kokuba uAntipas eseqashwe liqembu liyamazulu laseSouth Africa. Ngesikhathi iqembu leChicken Inn liqeqeshwa nguGumbo liphushe imidlalo yalo lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017, njalo iinkokheli zeqembu zikubone kufanele ukuba zibize njalo uAntipas, yena walikhokhela laphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2015.
Isiphiso sethu ikwenza ngcono kakhulu kulalapho esiphelele khona kunumber 4. Kuzananzelela ukuthi iminyaka emibili ilandelana sibe siphelela kunumber 4 kunumber 4. Kuyisiphiso sethu ukuthi senze ngcono kunalokho.
UAntipas uzabe encediswa nguPrince Madore obengumsekeli wakhe kusukela besaqhatshwe liqembu leMotor Action abalikhokhela laphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2010. Wokhangela abadlali ngusikhumbuzo Banda ubevele ephethe lesi sikhundla eminyakeni embalwa edluleyo. Kuthi umqeqeshi wabonozinti nguthire wabiristole yena uthethe isikhundla ebesiphethwe nguJulius Ndlovu osewaqhatshwa liqembu leBulawayo City. Umsekeli omkhulu weqembu leChicken Inn uMacLeod Moyo uthi uyakujabulela kakhulu ukuphenduka kuka-Antipas ukuzoqeqesha leli qembu. Abaqeqeshi bamaqembu abasakhulayo weChicken Inn lawo bethule okusemthethweni emphakathini, njalo laba ngababalisa uCharles Hlwayo kanye loNkosana Gumbo kuthi okhangela abadlali nguSimba Mtubuki. Iqembu leChicken Inn likhangelelwe ukuqala amalungiselelo alo nyaka kusasa ngolwesibili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
I'm liking your style, you're moving your body, you're dropping so low, you make me lose my mind. Hey, you move it to nothing, you shake it away, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you on and I'm taking you away. Oh, oh. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you on and I'm taking you away. Oh, oh.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
I-commission ebona ngezemithetho, i-Judicial Services Commission, ithi isisungule imithethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo.
Umongameli Mnangagwa lamhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelelwa amazwe angumakhelwane.
UZulu welemelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kwayelwela amalungelo abensundu kuleli lizwe umuyi umfundisi Martin Luther King Jr.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Lami uChris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana.